kwale mali ezakontributwayo abantu bekuma assembly points. Kwaba lo mbono ukuthi khona abantu labamele bedemobilizwe, bengademobilizwa bebe disarmed, demobilize and reintegrate ebantwini. Bebe lama projects abawenzayo lapha ukwenzela ukuthi imuli zabo kusasa bezikhangele kuhle. That was at military level. Izaphu kayilani engakutsho ku-military property eyezibra. Izaphi lawayo ama-properties ethi civilian level ngobana yayingama-properties ukuthi khona i-Zaphu yayikhangela ukuthi khona iza kuba le-government. Then ama-properties lana abe managed by the party as well isandla se-government sidinga sincedisa ngama-projects izimali ama-resources ukuthi khona i-party layo ibe lakho ekwenzayo to help i-government ukuthi khona isukume. Sinxa kulamabala awukuthi khona uDidmas Mtasa ukhuluma kwakhe ukuthi khona ama-properties lana sengawezanu. That is not true. Ayisikho iqiniso. Laba bezaphu labo bangazi bathi khona ama-properties lana abe yiwo abambayo ukuthi khona kube lokuthula elizweni. That is not true. Sayinelwana i-unit accord. Ama-properties azenge ebe included phakathi. Ama-properties remains with the Zipra or party nxa izaphu ikhona. We have got so number abantu abaningi abangama-former freedom fighters under Zipra. Abangazenge bethole imali zabo kumbe abangazenge bevetwe kwathi kuyiwa khona lokuma vetting ona lana abantu basebe sithi njengoba sasidojwa kuma assembly point kumbe ezimalini lezana eze demobilization enxenye abantu laba akulaqinisa ukuthi khona siyavetwa lapha. Abaningi bahle bagcwala egangeni, abanye babekhona le South Africa, abanye baseBotswana, abanye baseMozambique. Very recently sikhangela abanye sesivumbulula abanye bazibalekele bayacatsha khonale. So you'll find ukuthi khona ilisothi njani ile Zipra, iSwaziland njani ile Zipra. Abantu bona labana kabazenge bevethu nxa bebuya ekhaya kathesi abathole those properties ziexista zikhona.
Kuyini okungenziwa ukuthi udaba lolu luphele, njalo kuzakwazakala njani ukuthi okuyibo okumele impahla lezi ziqondane labo ngobani?
Especially at Zipra side. Yibo abanikazi bama-properties njengabantwana, yibo kuthiwa khona yidlalifa. Kuyahlaliswana phansi kutshelwana ukuthi amaphutha aba yilawa lalawa lalawa, indlela esimele siphathane ngayo ngeku-recognize nokuthi bonke abantu bahamba empini. Ama-issues e-War Veterans Association akoqela izandla le-Zipra. But ama-issues aqondana le-Zipra ngawangekhaya ku-Zipra Project. Yikho abantu bemele bekuzwisise khona lokho kulo mehluko wakho.